Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 21 kuzibandlela 2024 ngoGivesdube. Endabeni zethu namhlanje.
So kula ma members of parliament afunwa izano lomnangako. Iparliament ayisese indlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uzulu.
Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi wena ngisa kwenziwa libandla lezano PF lemthetho ndaba evimbe abasebenzisi abafisa kungena kukhetho lwama elections. Kodwa ibandla lezano PF lithi imithetho ndaba ilandela imithetho yelizwe. Zalethulela izabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi kuyangisa okwenziwa libandla le ZANU PF lemithetho ndaba evimbe abakubandla le CCC abafisa ukungena kukhetho lwama elections oluzayo. Lithi kusobala ukuba uhulumende weZimbabwe kafuni umbuso kaZulu. Kusanda kuvinjwa umnumzana Amos Chibaya labanye bakhe abaxotshiswa edale lepalamende umnumzana Sengezo Cabango. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda wayemele ibhinga North edale lepalamende wavinjwa ukuba angene kukhetho lwama by elections nyakenye. Uthi akumalisi okwenziwa yimthethwandaba.
Lokhu osokusenza-kele khathesi sokuyenze ukuthi-ke ama-arms of the state womathathu wonke abele illegitimacy. Kasatshengisi ukuthi a-operator okusemthethweni kumbe okusentandweni yabantu. Kasela mandate kaZulu. UZulu akasela confidence kiyo. Ngiza kutsho ngithi ukhangele ukuthi parliament kathesi kulama-imposed members of parliament. Akusela ama-members of parliament ayiwo afunwe ngabantu. So kulama members of parliament afunwa izano lomnangako. Iparliament ayisese indlu lapho kulungiswa khona umthetho ngabamele uZulu. So kuyindlu yokulungisa umthetho ngabamele umnangako. Now ungakhangela lakho singayengena la ku judicial uzananzelela ukuthi izehlakalo zonke lezi ezenzakeleyo zilulazile ijudicial. Ukhangela ukuthi khona asiqaleni ngathi singakakhuluma even i-recall yakhona yona leyo recall indlela incwadi ezamukelwa ngazo eparliamente kanye la ku Minister of Local Government kusobala ukuthi kulento eyayivele ihleliwe kwaba lokuvumelana okulezano phakathi kusobala ukuthi uChabangu kasilutho ku Triple C and akula umuntu ongakwaziyo lokho. Bathi ukuthi uthole amakhoti ethi ayamlalela, uthi uthole ospeaker nabo-president besinethi besithi bayamlalela. Kutshengisela ukuthi le yinto eyahlala phansi yahlelwa ngoba asonto esemthethweni.
Kodwa ibandla lezomthetho kodwa liyakuphika lokho baba Sibanda. IZANU
hayi, iZANU PF zwana ngikutshele Dube. UChabangu khathesi ukupayroll uyaholiswa, uhola 10,000 ngenyanga.
Kulobu fakazi khonapho?
Hayi ka iPay Slippers ngeke sayithola but bonke abasebenza laye bazakutshela ukuthi uyahola khathesi uChabangu ukupay njalo uyathola lamala wesiza abafiweli le everything. UChabangu uthengelwe imota emhlophe iFortuner lokho kulobufakazi khona iyahamba ngayo khathesi akala capacity yokuthi athenge iFortuner uChabangu. UChabangu akala capacity yokubhadala amagqwetha. Yikho igqwetha likamnankabha kusiba yilo eliyamela. Into esobala leyi thy things profit.
So manje ilizwe liya ngaphi nxa kunje?
Ilizwe lapho eliya khona khathesi mbona ngani selisiya lapho okuyayenza khona ukuthi abantu bemelane layo iZANU PF. Ngoba iproblem esikhona ukuthi Pakatina kwama communities wonke akusela kuthokoza abantu kabasela qinisa ukuthi po iphilo impilo iyangapi. Now alingeke laba lilizwe lokuthi ama passport office every day uhlala ugcwele because abantu bafuna ukubaleka elizweni labo. Akula lizwe elinjalo, akula lizwe elake lama ngaleyo ndlela. So ke ngokubona kwami ke lapho sokuyiwa khona sokusobala ukuthi ZANU PF isakholelwa phakathina kwama elections ukhetho kibo ngakusese into abayihloniphayo ngoba umuntu angahamba evote ivote yakhe kusasa bona bezanu bayakwanisa ukuthi bayidisqualify bakwanisa ukuthi bethe alright sesirikola umuntu wena lo wamvotelayo njalo asamvumeli ukuthi angene kanti asiwo makoti afanayo esathi thina sihambe emakoti before 23 August siya ukuthi kumiswe ama double candidates ayefakwe nguchaba ngobulawayo ye kwakubona kwabanjani anti kwahanjwa kuma elections silama double candidates khathesi sokuthiwa kusela kusavunyelwa ama double candidates ngasebefuna ukunika uchabangu ibandla labunjwa ngabanye
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda oyemele iBhinga North eDelele Parliamente wexoxa le studio 7 eseBhinga kodwa umnumzana Malaki Nkomo webandla lezanu PF yakuphika lokho
Na ukukhangeleyo ukuthi ilizwe lethu landela iconstitution yeZimbabwe ukuthi kuze kungene eParliament umuntu ukuthi azakele ukuthi kuzeze eParliament kubana abe ehambe kuyiphi iprocess. So ngaleyo ndlela thina singeke sikhumbale abantu ukuthi kade bezawina kumbe kade bezaphilisata. Iqiniso silaziyo ukuthi iZANU PF iphathi yabantu ivele izanqeka kuleli khetho elikuyayo.
Ye kodwa kulabanye abantu abathi kuvinjwa kwabantu be-CCC ngumthethwandaba kuveza ukuthi ibandla le-ZANU PF lidonsa ndawonye le mthethwandaba kambe ngabe liqiniso koloko
lawa angamandla umthethwandaba uzimele wodwa iZANU PF libandla njengamanye amabandla asilawuli lutho asikhulumi lutho thina silandela imithetho eyabifakeli lizwe njalo nje uhulumende yena kunemithetho ayilandelayo njengohulumende ekhona iZANU PF uma sokuphele ama-elections lapha kube sokubunjwa uhulumende sokulandela ingatha zonke zokubusa ezikhona so uthe singathi thina iZANU PF kulolu khetho ibe lamaye lesandla kubeyathimthini hhayi kukho thina sikuvuni esikwaziyo yukuthi umthethwandaba yiwo osuke wafaka isinqumo indaba ihambe emakhoti ayibuyanga kuZANU PF ihambe emakhoti so isinqumo sonke sivele lapha sivele kumthethwandaba thina asikho ndawo lapha
ye kodwa indaba wezihlala kuvinjwa abantu laba nganinto ezifanayo phela sonke isikhathi
asiye sithi ukuvinjwa ngumthetho usosa ukuthi umthetho wabo sithi angithi lapha laba bantu baxabana bebodwa ngale njenge-CCC thina iZANU PF asingeni ndawo okuyabe sengena nguhulumende lapha ababebesezihlalweni ukuthi lokhu khaliswa njani lokhu khaliswa njani even iparliament ukuthi umuntu ahlale eparliament kungokusithi i-political party okuyo yona ithini so lezi zinto zabo abazibanga bekhona ngalo uma sesiye zafika eparliament sofanele ukuthi speaker of parliament amemezele ukhetho angeka yali ngoba umthetho wabo usitsho ukuthi uma ibanze ekuthizeke lathi lokhu umuntu asimazi bakayisamfuni eparliament wena iphinde umthetho usenjani kusem party yena leyo mgidi leyo uyabona kuzinto osuyafuke segcee nto omunye umuntu uyafanta amazeyiha umthetho uthi uphinde uphenduke wena uphilisane lo mthetho thina iZANU PF zazo singasekho la kuyake sekungumthetho olawulayo
umnumzana Maleki Nkomo ukubandla leZANU PF wexoxa le-studio 7 esefilabhosi siphinde zaxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Kalipani Mpukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-CCC
Angikwazi lokho. And I think isikhathi eziningi sephumile esikhuluma yena ukuthi akuyena iZANU, akasebenzisani leZANU, and ngeke afasebenzisana leZANU. Ngingaphiwanga ubufakazi ukuthi nampu ubufakazi. Ngizothina kukho kunye engingakutsho, kumele ukuthi ngimkholwe lokho akutshoyo. I think lakho kuqakathekile ukuthi siqhubeke nge-system esebenza umhlaba wonke, ukuthi umuntu angafaka i-accusation, kumele ayibheke apho phela i-accusation. Ukuvela umuntu apho ngwenza i-accusation ngomuntu bese sithi emthwini lo zigeze wena. Hayi, i-system ingasebenza kanjalo. Umhlaba usoze ukwazi ukuthi uqhubeke ngendlela esikwazi ngakhona. Esikwaziyo ukuthi ungakhuluma ngomuntu yathi nansi proof. And then umuntu lo bese sithi ke anjani akwazi ukuthi aziphendulele. kodwa into engayikhuluma laye wakhuluma konoke into yakukhuluma public ukuthi yena uyisigoga nje manje ngenxa yokulwa lezana akaziboni ezofa wajoyina izana owasebenzisana lezana.
Lo umnumzana Kalipani Mpukeni isikhulumele sikamnumzana Sengezo Jabangu obekhuluma le Studio 7 ekoBulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho lakwale Ukraine selibulele amasosha akwale Russia afika phose inkulungwane ezingamakhulu amane 376,000 kusukela ngesikhathi ele-Russia lihlasela ele-Ukraine. Abaphathintambo besigaba se-Gaza Strip bathi sekubulewe abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amahlanu nanhlanu 25,200 selokhu kwaqhamuka impi nyakenye phakathi kwe-Hamas ne-Israel. Sike sizwe ezamasiko. Namhla sixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya. Sixoxa ngalokhu ke okuthiwa yikuphungelana ijoy. Ye, ukuphungelana ijoy kutshoni? Baba Ngwenya, siyakwamukela kuhlela.
Hayi, ngiyabonga. Ukuphungelana ijoy siyabe kusenziwa ngabantu abazalanayo. Atsho ukuthi bani ungaphinde ungikhulumise. Dalwana la ethi ungangikhulumise. Ngalokho ke kutsho ukuthi sebefungelene. Siyabafungelana benze njalo. Ezulwini kuyabhalwa ukuthi bafungelene laba bantu. Abasakhulumisani baze bayekhulumisana umlotha.
Ye, khonokho-ke
khulumisana umlotha abantu abadala babeqamula lelo joy ukuthi lingabulali umuntu.
Ye, ijoy lelo liqamula njani?
Ngabe qamula ijoy siyathatha inyama yosiwe yenziwe umhwabha. Omunye abe ngale komnyango, omunye abe ngaphakathi komnyango. Ebegqinyelwa ngoloya lokaqhumela angaqhuma adle ngaphandle lo layadle aphumele lokho betshintshana inyama leyami iziye kuphela
yeseliqumile
ijoy.
Ye, nxa kulungiswa kuvele kuqala ngaphi kusiya ngaphi? Ngibona kuqalayo ukuthi asilungiseli lokho.
Angithi yomakhuluma kuqala ngoyoqalisayo ukuthi lalo omunye kwafungelwayo laye uselandela sebesidla-ke bonke bengadla bonke. So uthatha umlotha sebegeza izandla njengoPilato ekwetshwa uYesu ukuthi kabulawe.
Singathi-ke umuntu omlandayo lo wafungayo ngubani? Uqaswa mbani khonokho?
Ophungayo angithi nguyobaqamulela ijoy kakukhethi ukuthi umuntu onjani, ingenxa ekwazi ukuba lamulela uyabalamulela.
Ye, kujala ukuthi balamulelwe ngumuntu onjani? Ye, umuntu onjani obalamulelayo?
Nxa engumuntu ongusiwaluwalu okwaziyo loba umuntu omdala ongasiyo nyanga okwaziyo ukuthi ijoy lilalelwa njani kuyenziwa khona lokho ngoba phakathi emakhaya bakhona abantu abavele besaziwa ukuthi nxa kufiwe bayakhipha abantu endlini.
Ye, kodwa kusakhona yini khonokho ukufungelana ijoy? Kukhona?
Ye, kukhona ebantwini abaningi kukhona. Ye, kodwa nxabe elingezwanga njalo liyabulala ngujuqu. Lapho ukukhulumisana nje bahlekelane, hhayi kalitshoni omunye wabe ngafanga.
Chasisa khonapho baba.
Angithi nxa sekumile kwenza njalo lo onguyo owakhawusilisayo ijoyele liyana akudinga ukuthi azeke yinyanga. Uyabe umuntu omdala owaziyo ngezinto zamasiko ukuthi kwenziwa njani lokukhipha abantu endlini nxa besiyelwe besiyageziswa. Uyabe ungumuntu onjalo umuntu omdala owaziyo ngamasiko. Ayisiyo nto eyenziwa ngabe-church ukuthi siyathandaza, usiko waluthandazelwa.
Hayi, siyabonga kakhulu baba Ngwenya, ungadulela kusasa baba. Kwamanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguntungamili Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Salibonani bazalwane abathandekayo enkosini kundawana lapho elingabe likhona. Siyahlana njalo kulo hlelo lolu olokuvuselela umoya. Siyovuselela nje senyangeni yokuqala yomnyaka ka-2024. Siyabonga-ke namhlanje sizakhumbuzana ngelizwi lenkosi elitholakala encwadini ngokuloba kukaLuka isahluko sesithupha indima yeshumi lanye. Luke chapter 6 verse 10 sisiya ku-11 kufundeka kanje. Esebaqalazile bonke wathi kuye, yelula isandla sakho, wenze njalo ke saye saphiliswa isandla sakhe. Verse 11 basebegcwala uhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Laba-ke izixuku okuhlangela abaFarisi labo bonke abantu ababekhona ungayibala ngaphezulu ngalo ziyafica ukuthi kwakulamabutho, kwakulabathelisi, kwakulabafarisi, bonke abantu nje babekhona ngoba wayekhuluma ezixukwini. Wasezohlangana-ke engena ethempelini wabona umuntu owayelesandla esesithwabhene. Ngenye indlela isandla lesenza sithwabhene kwakumele silunge kuze umuntu abe lokuphila okufanana lokwabanye. Into emangalisayo yikuthi abanye lapha ababekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani ngalesi sandla, njengoba njalo kwakuyisabatha. AbaJuda babengabantu abakhangele kakhulu ukuthi ngesabatha kwenziwani, njengoba bona babebambe umthetho kaMose ukuthi uzelihlonipha isabatha ungenzi lutho ngalo. Kodwa-ke bakhangela uJesu waze batshengisa ukuthi yena ungaphezu komthetho kaMose, ukuthi into enhle kayilakuthi kunini kungaphi, kayenziwe. Izinto eziphilisa abantu kazingesikhathi langendawo langokucabanga kumuntu. Into eswelekayo ikwenzela umuntu into enhle, kungakhathalekile ukuthi kunini ungaphi kumbe ungaphi lalowo muntu. Abantu bakhangelele ukubana laba benelisayo babenzele okuhle ngesikhathi leso bedinga lolo ncedo. Lundoda kutsho ukuthi wayesehlale wahlala khonapho baze bamazi labanye mhlawumbe abangazalani laye ukuthi undoda lo ulesandla esikhubazekileyo. Kodwa kulaa nto ababemenzela yona, into ababeyazi ukuthi nxa uJesu esefikile bazabona ukuthi uJesu lo uzakwenzani ngakho, babe sebemethwesa icala lokuphilisa, lokwenzela kuhle lo umuntu ababekwazi ukuthi udinga uncedo, bona bengelalo, bengelandlela zokumsiza. UJesu-ke kuthi wabakhangela wabathalaza ebusweni ngobana wayeke wababuza ngaphezulu. Ungabona uverse 9 ethi, kanti kuhle yini ukwenzela umuntu into enhle kumbe kumbulala yini? Impendulo yaswelakala. Lapho esibale khona kuthiwa impendulo yaswelakala, uJesu waze wathi kuye, yelula isandla sakho. Uhlupho lwalungekho kulaba ababekhangele uJesu, labo babezenzisa, yibo nje ababengafuni ukuthi umuntu lo asile. Umuntu lo wayedinga uncedo, wayevumba lezandla zombili azisebenzele njengabo bonke abantu. Kodwa laba ababekhangele babesola. Abantu kabayekele ukusola izinto ezisindisa abanye abantu, kanti bona izandla zabo balazo. Nkulunkulu asisize singabi le nhliziyo ngengqondo yokulimaza abanye abantu. Asikhulekeni Thixo engcwele, sinike inhliziyo yokuphilisa, ukhuphe inhliziyo yokubulala, inhliziyo yomona. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabakhulu untungamili Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa nomnumzana Ben Jamaine Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Health Clinic Zimbabwe. Asimzweni elandisa.
Amasevisi esilawo aqalela kuGeneral Men's Health. Yonke into esiphayo umuntu esilisa okanye sithola usizo but sinawo athwa ngesithiwa ama-focus areas sikhalele izinto ezinjengabo i-rectal dysfunction, premature ejaculation, low sex drive.
Kuyini okwenza ukuthi ucabange ukuthi uqalise isibhedlela esikhangela abantu abesilisa kuphela?
Ngesikhathi sangikhona ubaba wami wayengezwa kuhle and sithole sikulinda ukuthi simhambise ethole usizo without any challenges. It was very difficult. But when I discovered ukuthi ngesikhathi sona lesana we did have a single main clinic in Zimbabwe. Yabona ngahamba amanye ama-countries e-South Africa and so forth, balazo isibhedlela zamadoda specifically.
Ekuqaliseni isibhedlela lesi kanye lokwenzakala nje nsuku zonke esibhedlela lesi, yibuphi ubunzima elihlangana la?
Ngiqalisa isibhedlela when I was young, bengile 23 years only and bengingela experience or ulwazi in field health, but vision bengilayo. So ukuthola abantu abakade befuna ukusebenza lami, abantu bokungincedisa ukuthi into le ihambe phambili, it was very hard. And even bakathesi abanye abantu ma bengikhayele babephonga ukuthi hhayi no, umfana omncane ukwazini kalapho akwazi, but mina ngabe yilayo i-vision engilayo ukuthi no, izinto kumele zihambe kanje kanje kanje. The second one is batho ngesithiwa ama-healthcare seeking behaviors. Yabona amadoda amaningi ithi engagula iyamhlupha ukuthi ehambe esibhedlela. Even mina nginje sometimes mangiyezwa kuhle isibhedlela angilasho kodwa ukuhamba kwangikhona kuyangihlupha nami. Ukuhlala kwethu njengamadoda next time ngiyabo uzitshela ukuthi ngangcono ngicinisele kuzaba ngcono kuzaba ngcono.
Kusukisela liqala isibhedlela lesi kuze kufike namuhla, sekube le nguquko na eyokwengezeleleka kwabantu abangobaba ababuya bezokwelatshwa?
Ya, ikhona kakhulu kakhulu. For the first 3 months bekungela noma indoda eyiyodwa eyabuyayo eclinic. By the 6 month mark yikho sasicelebrate ukuthi asesibone isesingida amadoda 100, but kathesi on the 1st of February iclinic will be turning 6 years. And as of that case, it's over 13,000 amadoda.
Sibona lapha ungomunye wabantu abanominethwe ku-40 under 40 Africa. Uza njani nge-nomination ile?
I-nomination ayethu ngoba usually uma ngiyenzela umsebenzi wami ngabe ngingakwazi ukuthi kunabantu abaningi abawubonayo abananzelelayo ukuthi ngiyenzani.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Ben Ncube owasungula isibhedlela sabesilisa eseMen's Clinic. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo. Emidlalweni ye-Africa Cup of Nations edlalelwa kwele Ivory Coast, amaqembu avuka isiwa, lamanye asephumelela ukuya kuhlandla lesibili lama-knockout stages. Emidlalweni edlalwe namuhla, iqembu le-Morocco libe nguthiki lobhanqa 1-1 lele-DRC. Ele-Zambia lidlala khona manje lele-Tanzania elikhokhela 1-0. Ujaha we-Zambia uKabwe usenikwe i-red card. Weza Jesus Banda usipha okulandelayo.
Namhla ngo-10 ebusuku iqembu le-South Africa labafana bafana eliphansi kungalane ka-Group E ku-AFCON lonyaka linqinilane le-Namibia Brave Warriors yona engesibili kulingalane. Uthinashe Moyo uthi izanqoba ibafana bafana.
Imisha namhla abafana bafana yawina, abafana bafana yawina. Kwezinye ke mboni ama-games ayidlala, hayi, iyadlala sibuye kuzwayo. AFCON vele yayikho, ibafana bafana yawina.
ngayithatha AFCON.
Hayi ayithatha.
UFamous Dube ohlala kobulawayo uthi uzaba nzima ukuthi iqembu lamazwe eNingizimu Afrika athathe inkezo ye-AFCON.
Hayi indlala ye-AFCON, hayi. Based on the results at AFCON ekwenzakala, ngibona ngani ha yekuhard ukuthi any team from Southern Africa to win these games because yesterday I was watching this team Burkina Faso, the way they were performing and other players on the Northern Africa, Pepe and other players, they are playing very well. So in Morocco, based on what it has done on the World Cup, I think even South Africa today might lose.
Kusasa kule mdlalo yokugcina kuhlandlala uqala yemdlalo yeAfcon eleGuinea Bissau linqilana leNigeria, iEquatorial Guinea lalo lishana leIvory Coast, iMozambique izanqilana leGhana, njalo Cape Verde eChaya eziwayo idlala leGibhithe. Umbusi Sibanda layo ohlala kobulawayo uvisele iMozambique inhlanhla enkulu.
Kulo mdlalo kusasa weGhana leMozambique, mfisele iMozambique ukuthi iwine. Hayi, ngoba amateam eSouthern Africa mbona kumele kube le-1 ekhwalifayayo incedisa iCape Verde sifike khatshana.
Umncintiswano we-AFCON 2023 awukakhanyi kuhle ukuthi iliphi iqembu elinganqoba lithathe inkezo. UManakan Legwa uthi imidlalo le inzima.
Hayi, AFCON so far yaqhuba sibili mnandi. Esengibonile ukukhanya ngani, hayi iSenegal yathembisa, le Morocco la yathembisa, yikho sokungawina khonapho. Kukhaphule kusasa njengoba iMozambique la idlala leGhana, bona ngani iMozambique yiyo ezathatha.
Umncintiswano we-AFCON 2023 awukakhanyi kuhle ukuthi iliphi iqembu elinganqoba lithathe inkezo. UManakan Legwa uthi imidlalo le inzima.
Kunzima lapha, lokhu yithimu lokho kuthiwa yiCape Verde, mbona ngani kuyaphambili lokhuya. Bengicabangela ukuthi ingxenye iCameroon ezake zamazame, but ayukhiphi uOnana. Noma nje mina ngimthanda ngisithi ngoemaningo, kodwa yeshi hayi amboni iCameroon seyaphambili, ingxenye vele izahle iphume yayo. Kulast 16 ayikwani leya thimu leya. And mbona ngani ithimu ezingane zinzima ukudla kade singeze West Africa. Akhanya ngani ngapha kuSouthern Africa amboni siphumelela sisiya ngapha.
Iningi labantu beZimbabwe bazilibazisa ngokubukela imidlalo yeAfcon ungabona kude ngesikhathi umnotho welizwe udonsa nzima. Ngimele Studio 7 ngikobulawayo igama namngeza Jesus Bani.
Siyabonga kakhulu Ezra Jesus Bani. Kusasa ke zimi kanje, Guinea Bissau versus Nigeria, kuzobuya ke Equatorial Guinea iyabe inqikilana khona ngale le Ivory Coast. Sokubuya ke iMozambique iyachana ke leGhana. Kuzobuya ke iCape Verde versus Egypt. Sizibona njalo lokuthi abantu bathini nxa sikhangela ku-VOA Ndebele Facebook page. Lingakhohlwa phela likhasi lenu leli elithakazelayo. UKhosa Mdlovu uthi South Africa will win 2-1. Lapha-ke sikhuluma ngomdlalo phakathi kwe-South Africa leNamibia, uthi South Africa izanqoba 2-1. Kuzobuya-ke uRyan Mgcini Ndlovu uthi Namibia izanqobela South Africa 2-0. Kuzobuya-ke uFarai Musengwa uthi thina sihamba leNamibia ngoba yiyo phela eduzane lathi amaZimbabweans. Kuzobuya ke uPeter Ndlovu, angiyaqinisa ukuthi lo hlobo lo Peter unsuku zonke. UPeter Ndlovu ke uthi amazwe la ngayo izwekazi leAfrika siwafisela inhlanhla womabili. Leni Lance Perry uthi hayi, good luck phela kuNamibia, silifisela ke inhlanhla ukuthi linqobe. Kuzobuya ke njalo usinqobile Spanda uthi sibona ngazani ele South Africa izashayezwayo. Ye, kunjalo. Singagqibi uhlelo lwethu lwamhlanje ukuthi sikhangele indaba ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuyayangisa ukwenziwa libandla le-ZANU-PF lemithethondaba yeZimbabwe evimbe abe-CCC abafisa ukungena kukhetho lwama-by-elections. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi imithethondaba ilandela imithetho yelizwe. Lingakhohlwa ukusithumezela i-email ku-email yethu ethi studio7@voanews.com kumbe lisitshale inombolo lithumele imlayelo yenu ku-1202-465-0318 yoke yi-WhatsApp. Ngoluvalisa ngenjabulo, ngumthembo Sithemba uGibbs Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.